Kulolu hlelo kukhangelelwe ukuhlatshwa abantwana balenyanga eziyisithiyagalolunye kusiyafika iminyaka elitshumi lanhlanu ngeviki eyodwa kusukela mhla ka-25 Mpandula kusiyafika u-2 Mfumfu. Umkhuhlane wendingindi ungomunye yaleyo eyingozi ikakhulu ebantwaneni abangaphansi kweminyaka emihlanu lalabo asebekhulile abangazange bahlatshwe ukuvikelwa kulo mkhuhlane. Ukuqhamuka komkhuhlane lo kuvame lapho kusiba labantwana abangahlatshwanga abathi bangabalawo uphange umemetheke kuyo yonke indawo. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana uDr David Parurenyathwa uthi lonyaka umkhankaso lo ngowakuqala lapho bazahlanganisa umuthi wendingindi lo mkhuhlane ohambelana lawo irubhela. Wengeze esithi bathemba ukuthi lalabo abazali beqisa amajekiseni okumele abantu babo bawahlabe bazosebenzisa leli thuba ukuthola wonke amajekiseni okumele ukuthi ngase bewatholile. Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Rachel Mapungwana uthi umkhuhlane wendingindi ulezibonakaliso ezihambelana lalo omunye irubhela. Uthi abazali bangeke bazi ukuthi umkhuhlane umntwana alawo yiwuphi, kungakho bangabona umntwana elokuqubuka, irash engalumiyo emzimbeni iqalisa ebusweni, amehlo esibabomvu, njalo lomphimbo lawo ubuhlungu, baphange baye esibhedlela, bayethola uncedo kuhlolisiswe igazi umkhuhlane ungakamemetheki.
Izibonakaliso zendingindi ikakhulu umntwana uba nerash. Uyaqhubuka uqalisele ebusweni kuye ngemva kwendlebe kuyehle ngomzimba. Isikhathi esiningi ukuqhubuka lokhu akulumi, then amehlo ababomvu kumbe aba kuhlungu, kube lokuthi umpimbo lawo ungaba kuhlungu lokukhwehlela.
Unkosikazi Mapungwana uqhubeke esithi abazali kabahlaliseke ngoba uhulumende usenzile wonke amalungiselelo ukuthi abantwana bahlatshwe ezikolo kanye lemakiliniki ukuze bavikelwe emkhuhlaneni le. Ngesikhathi behlatshwa uthi abantwana bazanikwa njalo kokwakha umzimba ivitamin A kubo bonke abalenyanga eziyisithupha kusiyafika eminyakeni emihlanu. Ngenxa yokuhambelana kwalimikhuhlane ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngomnyaka ozayo luzaqhubeka ngejekiseni eyodwa evikela imikhuhlane yomibili indingindi lerubhela.
Kule ndlela enzwayo efaneleyo ukwenzela ukuthi khona uma sokwenzwa ama-test lawa sibe sithole lokho esikudingayo ukuthi sibe leqiniso sibe ukuthi yiyona indingindi kumbe hatshi, ngoba sokulo munye umkhuhlane ofuna ukuhambelana lendingindi kuthiwa yirubhela, layo ihambelana layo. Sesike sabona laba kade sicabangele ukuthi bangaba belendingindi, kwadingisiswa igazi lathathwa lahamba eHarare kwabonakala ukuthi yirubhela ayisondingindi.
Unkosikazi Thelma Sithole, ingcweti kwezempilakahle, uthi kuyadingeka ukuthi abazali bafundiswe ngemikhuhlane eyingozi ebantwaneni ukuze babe lakho ukusukumela phezulu lapho kuthiwe abantwana bezohlaba. Basese khona abazali abangazwisisi ukuqakatheka kokuyahlabisa abantwana, athi abazi ukuthi lokhu kuyingozi hathi kwababo abantwana kuphela kodwa lakulabo abakomakhelwane lezikolo. Lokuya esibhedlela owesifazana ezithwele uthi kuqakathekile ngoba umkhuhlane werubhela wenza umntwana azalwe eyisilima lapho unina elalo mkhuhlane.
Kulezinto eziqakathekileyo okumele umuntu ozithwele azenze, okufana lokhu khona kumele ahambe ebhalisa ngesikhathi, ahambe for ama-visit nalawana ahleliweyo Ministry of Health alingani ukuthi maybe abengafo-ward. So kuqakathekile umuntu wonke akwenze khonokuyana.
Isakhamuzi unkosazana Siphiwe Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bakhulumisane labazali ukuze bazwisise ukuthi abantu babo bahlatshwani njalo kuqakatheke ngani ukukwenza lokhu. Eminyakeni edluleyo uthi nxa kusenziwa imikhankaso enje abongi abaziniki isikhathi sokuchasisela abazali ukuthi umkhankaso lo ujongeni njalo imithi le isebenza njani.
I think they're just frustrated to know that mahara abantwana bephunga ukubuya begcwale bangumsindo, then they leave without paying. Of course there was a mention ukuthi khona hayi lokhu ipolio lokhu itinitini, but they don't explain, abayexplain ukuthi lokhu ngokuzenzana emzimbeni omntwana or things like that.
umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi kuqhakathekile ukuthi uZulu aphatheke kumikhankaso yokuhlabisa abantwana ngoba uhulumende uhlezi eletha imithi emitsha lapho ebona kuqhamuka imikhuhlane yayingavamanga kudala. Nxa uhulumende ezinika isikhathi sokwenza imikhankaso uthi kumele kube obala ebazalini ukuthi kuludubo oludinga ukulungiswa ngoba akungeke kuthiwe buyani hlabisa abantwana nxa kungela dubo.
Elizweni lethu laseZimbabwe ikhona uhlelo lwabantwana elokubahlaba esingathi yi-immunization kumbe i-vaccination esithiwe nxa bangahlatshwa kwenzelwe ukuthi abantwana laba bavikeleke emikhuhlaneni engavikeleke njengabondinginde, amaketane leminye ethize. Singakhangela singathi kususela kumnyaka ka-2000 kusiza ngapha kuwena lo mnyaka esithi kuwo. Kuleminye imajekiseni amaningi asewayengezelelwayo eZimbabwe ngemva kokuthi abantu sebekhangela ukuthi kulezinto eziningi ezenza ukuthi abantwana bafe.
Ngomnyaka ka-2010 kwaqhamuka umkhuhlane wendingindi elizweni lonke jikelele kwafa abantwana abangamashumi amahlanu i-50 phezu kwenkulungwane lamakhulu amabili elawuthelelanayo i-1200. Kulabo ababala lomkhuhlane abathathu kuphela kunani eliphezulu kwamakhulu amabili i-220 babewuthelelwe behlatshiwe ukuvikela. Irubhela yona ibikwa iqhamuka enyakenye kwafa abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1024. Ngimele i-Studio 7 ngingunothando Spanda.